VOA Ndebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 27 kumvimbitho 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
ngibona njengani ukuvuma okwe-Reserve Bank ukuthi i-SI 142 ibingasebenzi ngendlela ababeyikhangelele ngayo.
Uhulumende uthi uZulu usevunyelwa njalo ukuthenga lokuthengisa ngemali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika.
Into eyakuqala mfowethu yikuthi sikhuthaze ukuthi bengathembi imbiko esuka kuhulumende.
Ibandla le-MDC lilandula imbiko yokuthi lisebenzisa umkhuhlane we-coronavirus njengendlela yokudinga usekelo kuZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Seliphendukile njalo idola leMelika. Uhulumende uthi ilizwe selivunyelwa njalo ukusebenzisa imali kanye leyakwamanye amazwe emiswe ukusebenza ngonhlangula nyakenye. Embikweni awethu le izolo ntambama, usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutka, uthe uhulumende uthethele linyathelo ngenjongo yokwehlisa umthelela womkhuhlane we-coronavirus. UMangutka uthe idola leMelika elilodwa lilesisindo samadola eZimbabwe angamachumi amabili lanhlanu 1:25. Uthe imizamo le izancedisa ekulwisaneni le-coronavirus yona esibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 24,000 emhlabeni jikelele okugoqela oyedwa eZimbabwe. Ukuphenduka kwemali yakwamanye amazwe lokhu kutsho ukuthi yiloba ngubani olebhizimusi usengabhadalisa ngalimali. Le yinto ebikhuthazwa ngabanye besithi idola leZimbabwe yilo elibulala umnotho. Ingcwethi zithi kuqala nje namuhla amanye amabhizimusi alakho ukwala ukwamukela idola leZimbabwe. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba Kutshera.
Uvulela i-US dollar uthi lisebenze njalo okusemthethweni, ngibona njengani ukuvuma okwe-Reserve Bank ukuthi i-SI 142 ibingasebenzi ngendlela ababeyikhangelele ngayo. Owaqala akula mali eningi abangayinika abantu, sibona ukuthi abantu baye befuna i-cash ukuthi bathenge ngayo, i-cash yangkhona iyasilela. Kodwa owesibili sibona ukuthi i-ZIM dollar belisehla sibili belilahla amandla ngendlela esabisayo, ukuthi ngibona njengani i-Reserve Bank sibona ukuthi engxenye aloba bengalethi US dollar ungastabilize mbijana ama prices njalo kunganceda ukuthi abantu bengadingi i-local currency njengendlela ababeyidinga ngayo khathesi ukuthi basebenzise njengoba bekusalelwe ukuthi abantu basebenzise i-US dollar.
Izinto ebezisilela elizweni ezifana lamafutha, ezimota kanye lempupho sesingabona kusiba khona yini?
Angiboni ukuzaqeda indubo zethu eze impuphu lamafutha awe diesel lepetrol, ngoba kulokuningi okumele kwenzakale nxa sikhangela amapolicy issues lapha. Kuza stabilize mbijana i-currency kuzenza ukuthi into ebesezisilela emphakathini zibe khona, ngoba abantu bayabelethembela ukuthi bengadinga i-US dollar kumbe bengathengisa nge-US dollar bayakwanisa njalo uyo woda into zabo we restock. So ngibona njengani into ebezingekho zingakwanisa ukuthi zibe khona mbijana emphakathini, kodwa awuqeda indubo zethu lokhu okulethi US dollar.
kuchona ukuthi ezinye imali ebezisetshenziswa ngalesiyasikhathi esifana lerandi amapula lezinye lazo sezingasetshenziswa
okwakhathesi njengoba kungela statutory instrument kumbe kungela mthetho osekela istatement lesi esereserve bank awukacaci ukuthi lama-runs kumbe amanye ama-currencies azavunyelwa na ngokubona kwami bekumele bewavumele ikakhulu ama-runs ngoba i-trade relationship yethu le-South Africa inkulu kakhulu ukuthi bekumele bavumele ama-runs kodwa kuyabe sokumele sibone nxa kuyikuthi umthetho wangkhona osekela i-press statement les ungaphuma ukuthi baye bekhuluma nge-US dollar kuphela yini kumbe baye bekhuluma nge-US dollar labanye njalo ama-currencies
into enhle yini le emele ithakazelelwe nguZulu
ukubuya kwe-US dollar lokhu ngibona njenganokuzaletha ubunzima obukhulu ikakhulu ebantwini abangayenelisi ukuthi bazuze i-US dollar kumbe bathole i-US dollar ngoba into eziningi besezithengiswa nge-local currency kumbe abantu abaningi ama-salaries abo aku-local currency so kuzavuselela njalo udaba loluyana olwama-civil servants lokuthi aloba uhulumende adinga indlela ezokuthi ababhadale ngama-US dollars ngoba into zonke ziyabe sezithengiswa ngama US dollars.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho. Siphinde saxoxa njalo labezombusazwe ukuze sizwe imibono yabo. Siqale ngesiphathamandla sebandla lezanu PF njalo engusomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma.
Akulanto ehluphayo nxa kuyikuthi RBZ ibone kunjalo ukuthi kumele kuyenzakale njalo ngoba ungananzelela noma sibe sithi kona i-US dollar ingasebenzi abantu phandle bebelokhu begcwelelayo imali le i-US dollar yangkhona ukuthenga okunathwayo lokudliwayo lento ezinjalo so pho ke nxa ukuthi kona ikhona phandle ngale leyo mali akulantembi ngokuthi kona mhlawumbe kube le system elikona imalana imopheke into the system and besides that there's nothing wrong ngokubona ulutho olwenzile wabona ukuthi hayi alusebenzi kuhle ukusithi hayi iyekela ke ngiluqondise vele even ngesingizi abantu bayatsho bathi kona a wise man is he who changes his mind although umbuzo wami uzakuthi pho njengoba singayiholeyo mali ama-edola angikona akusuke kuphinde kusixake na ngoba mina bembona ngantu akusebenzise yethu imali kungcono ngoba imali esikwazi ukuthi ngiyethu silayo engithemba ubana i-RBZ izawuchasisa lakho
kuzatshintshwa nge-1:25 ubone ngani linyathelo elihle yini lokho kufike ngesikhathi esihle
lokhu owe-rate e-1:25 yinto esihlala sikhuluma ngayo ubana noma ingaze ibe njalo leyo rate abayifakayo imali yangkhona izabe itholakala na emabhenki kumbe kuyabe lokhu kuyikhona oku esikubonayo ukuthi imali yangkhona sigcina siyithola emsikeni eminyama le ephandle uhulumende especially RBZ must be serious about these issues i-rate idetermine ngabantu laba abakhipha izimali ngobuningi bazo emabhanga abo nalawo RBZ lamanye amabhenki so the sooner they stop that nonsense the better for everyone is the Ramaswamy Zimbabwe loko kuthi kona sesifuna ukuqambela namanga sikhume ngento kona sazi ubana imali ziyaphuma abantu kona laba abalezimali eziningi yibo abakhoza ukuthi i-rate ibiloku ikhwela then siyabe singakaqalisi so indaba ye-rate izahambelana ngokuthi kona are they going to be disciplined yini bona njenge-RBZ beyekele ukubana bebelokhu bekhipha izimali ngama-backdoors beyekele ukubana kube kulokuvunyela abanye abantu bedlala ngezimali ezinkulu besiyamopha out i-US dollar phandle ngale kube sokukhwezela i-rate ubana ikhwele
umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu PF njalo ungusomabhizimusi ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. siqhume njalo ilunga le MDC ekokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Edwin Ndlovu laye ongusomabhizimusi.
Lokho sakutsho sihlala sikutsho ikakhulu ohlala ekugcizelela lokhu umsekeli kamongameli webandla lethu uTendai Biti okwaba nguminister of finance ehlale sitsho ukuthi ke imithetho elethwa ngumthuli Ncube kayisebenzi. Yikho kunjalo ke kakumangalisi ke nxa iZANU-PF kumbe uhulumende wayo esetshaye u-10 wathi yena i-US dollar kumele isebenze abantu bakhululeke ukuthenga ngayo. Kuvele indlela engazange imena leyo abantu besivele sithenga i-US dollar ezitolo. Izitolo eziningi lapha abathengisa khona amafutha ezimota, okuthengiswa khona ukudla esingathi thina ama-restaurants bekuvele kuthengiswa nge-US dollar kumbe nge-rand.
Njengabo somabhizimusi kuzaliphathisa kakhulu yini lokho? Sibona ukuthi iningi vele belikhala ngokusilela kwemali yelizweni lokuwa kwayo.
Ibhondi kayikho, ibhondi bonakala kuphela nxa uhulumende esefuna ukuthenga i-US dollar, yikho ayikhipha khona ku-reserve bank ingene ezitaladeni, ingene kubosiphatheleni. Sokukuhle-ke nxa sebekufakile-ke kwaba yinto esemthethweni eyazakalayo ukuthi i-US dollar yesebenzango. Leyo i-dollar yeZimbabwe kumele ibuye nxa sokulungisisiwe. Okokuqala kumele kulungisiswe-ke esingathi i-governance ukuthi kambe ilizwe likhokhelwa kanjani, kube lelungelo loluntu, kube lama-exports si-exporte, kukhangelelwe njalo ukuthi sibe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, njalo ungusomabhizimusi. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Ibandla le-MDC selilandule imbiko yokuthi lisebenzisa umkhuhlane we-coronavirus njengendlela yokudinga usekelo kuzulu. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ube ngomunye wakuqala ukwazisa uZulu ukuthi sokulabantu abathathu ababanjelwe umkhuhlane eZimbabwe abagoqela wagcina eTshona umnumzana Zororo Makamba. Ngemva kwembiko le kwaba lokudoniselana umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo sithi nguye yedwa omele ethule imbiko ephathelane lalomkhuhlane. Kodwa isikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi okwenziwa libandla lakhe yekulimukisa uZulu nge-coronavirus ukuze azivikele. Uthi imfundiso enengi iza kwethulwa ngunobhala wezempilakahle kuleli bandla uDokotela Henry Mazorera.
Into eyakuqala mfowethu yikuthi sikhuthaze uZulu ukuthi bengathembi imbiko le esuka kuhulumente. Angithi bengayithembi ngoba bafihla ilokhu zenini esingathi ulwazi ne-COVID-19 i-coronavirus nale. Ungakhangela bebevele bengafuni ukuthi kukhulunywe ukuthi iZimbabwe silo mkhuhlane onalo. So into eyakuqala yikuthi bengathembi. Into emele ibe khona ebantwini ukuthi bona bezigcine. Into le iyaphila, into le ilomkhosi, into le ilengozi, into le ilombhubhiso vele omangalisa. So into yokuthi abantu kumele balimuke bananzelele impilo. Into esuke yaba khona lapha kobulwayo besule International Women's Commemoration leyo kayisabanga khona ngoba phela ukuthi sivikele umkhuhlane lo abantu akumelanga ukuthi behlangane ndawonye beyabathingiswa yi-social distancing. Singakhangela ama-program amaningi ebesilawo elizweni jikelele wonke lawo zebe asemisiwe ngenxa yomkhuhlane.
Ye, kodwa siyabona ukubana umkhokheli webandla lenu umnumzana Nelson Chamisa uke wethula amazwi okubana sokulabantu asebetholakale lo mkhuhlane lo. Kwasekusiba lembiko evela kucele likahulumende ethi usefuna ukusebenzisa igcikwane leli njengendlela yokuthola usekelo. Ungathini wena lo?
Hayi, lelo alisilo qiniso mfowethu, alisilo qiniso. Into isisusa sendaba angithi ukuthi abantu laba bebengafuni vele ukuthi kwaziwe ukuthi umkhuhlane lo usungenile eZimbabwe. Angithi uyabona bebengafuni ukuthi bevale abantu abahamba ngendiza eChina, ngathi bengafuni ukuthi kulimuke uhulumende alimuke into ezenzakala kumabhoti. So into evele yabakhona. So into enjengomongameli uChamisa into enceda ilizwe itshengisa ukuthi hhayi umkhuhlane lo usukhona laseZimbabwe, abantu kumele balimuke. Uphinde wawubona ukuthi ngemva kokukhuluma kwakhe kokuchaza kwakhe uMnumzane uChamisa uhulumende uhle wavuma. Sathe sabakwazi ukuthi kulo mfana kaJames Makamba naye obelo mkhuhlane osengimuyi okwakagesi ngenxa ye-coronavirus. Into eyenze uMnumzana uChamisa ngibona iyinto enhle kakhulu lapha elizweni lapha kade belokhu bekhuluma ukuthi Wilkins. Akula lutho mfowethu, akula lutho.
Zikhona yini inhlelo zebandla elilazo ukukhuthaza abalandeli bebandla ukubana bathathe manyathelo bani ngalesi sikhathi segcikwane le coronavirus?
Yeah, akhona ama workshop azayethulwa ngubaba Henry Matsorora ongu secretary wethu obona ngezehealth. Ama workshop la azayethulwa ngibona sisela umgqibelo onalisayo.
Umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Nikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi indodana kamahluli we-High Court eMashingo uJustice Garay Nesumawadze imiswe emthethwandaba izolo isetheswa icala lokubulala. Umunyarazi Junior Mawadze labanye abasolwa ababili u-Elvin Dongo Sangweme kanye lo-Delon David Balani betheswa icala lokubulala uSipho Ncube ngokumgwaza ngenqamu baqeda bamtshontshela amafoni amathathu. Inkundla yinye ibika njalo ukuthi inkampani yendizamtshina eZimbabwe isimise zonke inkambo zayo ilandela izinqumo zikahulumende zokwehlisa ingozi yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Le ndawo yekoroni le ayinzima le, ayinzima le, hayi sasuthi sophelelapha, sasophelelapha esilele, hayi kunzima, sivalele amasonto kanje sikwazi ukuthi kuyolungaphi le msebenzi. Hayi sozocela umhlaba sosiwa ke manje, sosiwa ke manje sazi sophelelapha. Esaphonga ukuhlala ngoba kusasa from kusasa 20 days sibesileli nje ezindlini, sileli nje. Esingazi ukuthi after 20 days leyo kuzotshintsha ukanjani, uma ungatshintshi Adamu ofu 20 days. Hayi lapha kunzima, sazi ukuthi sophetha siphi.
Umbono wa wami msakazi omuhle ngibona ngani lo mkhuhlane uzasiqeda msakazi wami njengaseZimbabwe ngani kuzoba nzima msakazi njengoba sesisizwa ngani laba abezempila kahle sebefuna ukukhalala imisebenzi kusho ukuthi msakazi wami eyi kuzaba nzima kakhulu sokubonisa sibili ukuthi lo hulumende osiphetheyo sehluleka sibili manje msakazi wami uzoyehluleka sibili ngoba izisebenzi uma zikhala ngempahla zokusebenza azilayo impahla yokusebenza zizosebenza kanjani so uhulumende msakazi wami kazame indlela eyinye engabi lokhe ethi into zikahle zikahle kungelanto ekahle izisebenzi lokhe zikhala msakazi ziya phambili uma zikhalala umsebenzi kusho ukuthi ukufa kwabantu msakazi wami ngiyabonga
Nayinkinga yestudio 7 siyezwa kuthiwa ibhoda ivaliwe maybe ungasiza usitshelele ugovernment ukuthi asilingele abantu bethu ukudla ngoba sibazofa ngendlala abantu bazofa ngendlala chef inkinga enkulu kakhulu omalayitsha bavalele abantu ngendlala bazofa singawavala amabhoda but abantu ngendlala bazofa i-disaster ezoba engasiyo ye-corona sobe i-disaster yani yokudla
siyabonga Tela kakhulu mina nje okusemcabango wami mina ngu-Alex Nyati umcabango wami nje njoba ungakamemetheki okuyaphi ekhaya lo mkhuhlane njengalapha eSouth Africa abavali amabhoda kungena umuntu ozangena ngapho kwela umuntu ozangena ekhaya from all the borders bezama ukunqabela lo mkhuhlane ngoba kubi impela kakhulu nje ezela kithi uma uthi uyakhangela i-medical system yakhona iphansi kakhulu ukuthi ngoba ngeke ukwazi ukuhlonza abantu ngendlela efaneleyo ngezidingo zakhona like ama-sanitizers namainto zonke ezifana nalezo so ngcono bavala amabhoda kwingela ongenayo nokuphuma elizweni
salibonani basakazi bakastudio 7 nabalaleli mina ibizo lamundodana ndlovu lapho kuhlala sisegoli lapho kunzima basakazi bakastudio 7 kakhulu nabalaleli esibhekane nakho lapho egoli ngesimo lesi ukuhlaliswa ezindlini ngoba yazi ukuthi thina singathi siyakhangela iningi lethu singabantu esizisebenzayo la egoli ngoba asinanto esingathi ebambekayo esingatsho ukuthi mhlawumbe nami ngizokuhamba kugovernment ngiyekhala ukuthi ngizothola something othi nasemafleti ndasikala kiwo umastandar umuntu uyabefuna imali yakhe nokudla ungeke uzuyifikisa i-21 days okuyimali uyabonakho so eyi thina abanye siyasebenza abanye siyasebenza amanye abasebenza i-security security awunamaphepha so asazi ukuthi njengoba kusihlwa nje kuyozala nkomone kuningi labantu kakhulu abasebenza emsebenzini abanganawo amaphepha ngokwezindawo abanye bangena ngendlela ezihlukehlukeneyo uyabona-ke ukuthi isimo sisuka sibe nzima msakazi wami kodwa sizithandaz sithanda ukuthi sithandaz sibeke enkosini odwa yonke into nje uthixo ngiye uzosihambela phambili
njani izihlobo labangane sisaphilisiwe ngapha thina sisagcinwa yenkosi kunzima corona naso singenele ezimbabwe khanya abantu bonke ababanjwa benayo kunzima kuphela ngoba kumanje ababili abathathu asebe-rekhodiwe sofa kakhulunywa obala ukubana babanga batholakale benayo sebebhubhile so kusisho ukuthi ngabezimbabwe kunzima kodwa simanga ukubana amanye amazwe abhizi adingela abantu indlela zokubana uncedise lo mkhuhlane kodwa bakwethu bathulisile kwangani akunanto khona
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe Elemelika selethese ngokusemthethweni umongameli wakwele Venezuela umnumzana Nicolas Maduro icala lokuthengisa izidakamizwa lokuphatheka kumisebenzi yenkohlakalo. Igqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General umnumzana William Barr uthi ololwazi olungakhokhelela ekubotshweni kukaMaduro kanye lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe uzaphiwa izigidi ezilitshumi lanhlanu zamadola emelika i-$15 million. Inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus kwele South Africa selifike kumakhulu ayisishiyagalolunye 900. Imbiko leyiphume izolo lapho leli lizwe eliqale khona uhlelo lokuthi wonke umuntu ohlala kulo kumele azivalele endlini okwamaviki amathathu emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Elemelika yilo eselikhokhela emhlabeni wonke jikelele ngenani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Aba lomkhuhlane lo kuleli sebefike kunkulungwane ezingamachumi aphezu kwayisishiyagalombili 82,000. Asebefile bona bayinkulungwane elamakhulu phose amabili 1,177. Uhulumende uthi abantu abedlula izigidi ezintathu 3.3 million bacele uncedo lwemali kuye ngeviki edluleyo ngemva kokulahlekelwa imisebenzi ngenxa yalomkhuhlane. Imbiko le iza ngesikhathi umongameli Donald Trump esithi ulakho ukuvula imingcele yelizwe njalo lozulu abuyele emisebenzini ngoba umnotho welizwe ususifa. Le yinto esolwa kakhulu ngabanengi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Thabang Nare yena okhuthaze ozulu ngitsho lowezimbabwe ukuthi azivikele.
Njengakhona lokhu kushiwo ngamadokotela kuqakathekile ukuthi abantu begeze izandla lasezindaweni zakithi siyakwazi kwezindawo amanzi vele kaatholakali kunzima, but nxa lapho kade kutholakala abantu kabageze izandla bethatha isepa sibili begeze antsho kuthiwa yi-20 seconds. Abanye kuthiwa ungaze uthatha ingoma yakho ithandayo mbeni yingoma yechechi ubulokhu uyihlabela uyihlabela ngapho ugeza izandla ukuthi ubonile sibili ukuthi ugeza izandla zakho kuhle, njalo ungasondeleli kakhulu kwabanye umuntu ongabe ekhwehlela umuntu ongabe sechisachisa okwe-corona. Isikhathi kuyamele abantu sikhangele ukuthi kwelakithi lathi abakhokheli bethole indlela yokuthi abantu besizwe. So wonke umuntu ule ntshukuntshu yokuthi kutholakale indlela yokuthi i-corona leyi imiswe ngenxa yokuthi ayikhethi mbala, ayikhethi ukuthi wena unothile mbena unothanga ufundile mbena ufundanga lawe ngakuthaya nje. So ukuzivikela kuhle ukuthi uqale ucatshe kube sokusedlula lokho.
Umnumzana Thabang Nare yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Chava utsamaya lilonde ba vinaka monate vari kimatla. Bahaeso ari kupaneng ari rataneng re kope modimo hobane matsatsiana ke matsatsi a botata. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Seliphendukile njalo idola leMelika. Uhulumende uthi uZulu usevunyelwa njalo ukuthenga ngalimali kanye leya kwamanye amazwe. Ibandla leMDC lilandula imbiko yokuthi lisebenzisa umkhuhlane weCoronavirus njengendlela yokudinga usekelo kuZulu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela viki isiqalisile. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.